Would you please, if you will, Tony, bring it in. Ein, zwei, drei. Rest pins.
So I'm sitting here in the all together. N-U-D-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- with nothing on but that kind of small blush. I don't know. A little kazoo work. Let's see how it works in the nude. Chiqui Cabrera, yeah. Oh, your love belongs to me. Oh, baby, oh, at night when you're asleep, yeah. Into your tent, I'll creep, 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 creepity, creep. Oh, sing it out, man. Chiqui Cabrera, bye.